Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zulugandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 17 Mbimbitho 2022 ngo Chris Gande. Indabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba wokule South Africa ulahlele kachana isicelo sabavela kwamanye amazwe abahlala kulelo lizwe abafuna kumiswe umkhankaso weqembu elizibiza ngokuthi Operation Dudula.
Bona sengathi izinqumo esisemthethweni esihambisana nesisekela mthetho selizwe esivumela abantu ukuthi babhiyoze babonakalise makukhona abangakujabuleliyo.
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi ithi imuli elabantu abayisithupha isidinga imali ephakathi kwamadola emelika angamakhulu amahlanu US$500 dollars kusiya kwayinkulungwane eyodwa US$1,000 ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo ezenyanga inye.
Ngayimphilisi umuntu imali engaphansi kwe-$500 sibala nje abantu abanabantwana abafunda e-primary abafunda ku-public school esiye sikahulumende.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umthethwandaba wakwele South Africa ulahlele kachana izolo ntambama isicelo sabavela kwamanye amazwe abahlala kulelo lizwe abafuna kumiswe umkhankaso weqembu elizibiza ngokuthi Operation Dudula, ngoba besithi kungabangela udlakela lokukhethana ngobuzwe. Amaphephandaba akwele South Africa athi umahluli umnumzana Jabu Dlamini uthi ngasoze enqabele yonke imicimbi ye-Operation Dudula ngoba kungazakali ukuthi bazabhikisha nini njalo ngaphi. Amalunga e-Operation Dudula abikwa efuna abanye abokuza bavale izidolo zabo emalokishini esigabeni se-Gauteng njalo izizalwane zakwele South Africa kube yizo ezihamba phambili ekuqhubeni amabhizimusi kanye nekutholeni imisebenzi. Uhulumende walelo lizwe usexwayise izizalwane zakwele South Africa ukuthi ziyekele amapholisa aqhube umsebenzi wawo kungabi ngumlando wazo ukufuna ukujezisa abangale maphepha ukuhlala kumbe ukusebenza kulelo lizwe ngokusemthethweni. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusumuzi Sibanda, ingcwethi ecubungula ezemithetho njalo engumqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Africa Diaspora Forum.
Isinqumo esithule inkantolo ephakeme eyase-Gauteng sibona sengathi izinqumo esisemthethweni esihambisana nesisekela mthetho selizwe esivumela abantu ukuthi babhiyoze babonakalise makukhona abangakujabuleliyo. Ngakho isicelo esibekwe ngabokuza esokuthi kuvinjwe imicimbi yokubhiyoza leso isicelo esibanzi kakhulu esihamba siphazamise kumbe siphikisane namalungelo oluntu. Bekufanele ukuthi uma besenza lesicelo lesi basibeke bacace ukuthi yini kahlehle abayivimba eyenzakele naziphi izenzo abazinqabayo ukuthi zenziwe. Bekufanele basho ukuthi abaphikisana nakho yikuphi, hayi ukuthi nje bafake isinqumo nje esinqaba konke ukubhiyoza. Lokhu yikho okuyinkinga njalo okuphikisana nesekela mthetho selizwe. Kungakho sithi indlela bebefake ngayo isicelo sabo yiyona ehambe yabaphoxa.
Njengenhlanganiso lithini ngalokhu okwenzakalayo ngenhlanganiso ye-Operation Dudula? Kungabe kulilungelo labo yini kumbe bedlulisa amalawulo? Uhulumende lamabandla ezombusazwe ehlukeneyo baluphethe kuhle yini lolu daba?
Ukubhiyoza kumbe ukuzibonakalisa kwabantu bedudula asiphikisani nako. Esiphikisana nakho yikuthi bahambe bayehlukumeza abantu bokuza bababuze izincwadi zokuthi baphuma kephi kumbe bavale indawo zobo zokusebenzela, ngoba lapho amalungelo abo awukubhiyoza asuke esephambana namalungelo awabantu okuphepha nokuvikeleka kumbe nawokuthi baziphilele impilo bengasese engaphazanyiswa ngamuntu, njalo nawokuphonga ubuzwa inaloba yini ngubani na. Ngoba umuntu kuphela ogunyazwe ukuthi angabuza abantu amaphepha ukuthi badabuka kephi yilabo abohlangothi lwasekhaya kanye namaboyza, hayi nje nobani nje. kungakho sisithi ngendlela esibona ngayo sibona khona ukuthi asifuni ukuphikisana kumbe ukuthi sihlukumeza amalungelo abo kubhiyoza kodwa yilokho esingakuthandiyo ngoba yikhona ukuphikisana nesekela mthetho selizwe kanti uhulumeni sibona ngathi akwenzi okwanele akakwenzi okwanele ikakhulukazi lapho angabophi ikhona abaholi beqembu ledudula uma sokuye kwaba nesigameko lapho abantu abahlaselwe khona ngoba kusho ukuthi yibona abaqhuqhuzela abantu ukuthi bayenze leyo nto asidingi ukuthi makungahlaselwa abantu kumbe kwenza into ephuma emthethweni kulinda ukuthi kubanjwe lo muntu okwenzileyo sidinga ukuthi umthetho ubambe labo abayibona abakhuthazileyo ngokubiza leyo nhlanganiso ngoba uma abantu sebeziphethe kabi ngenxa yalokho kusho ukuthi kufanele kubotshwe labakhona kodwa siyazi phela ukuthi uhulumeni waseSouth Africa lokho akakaza kwenze ngoba siyakhumbula eminyakeni elishumi edlule siye sabona ukuthi kuthe kubhiyoza abe security kwabulawa abantu abaningi kodwa abaholi abakaze baboshwe cabanga ukuthi kudinga ukuthi lo mthetho ulungisiswe ukuze abantu abaqhuqhuzela udlame baboshwe.
Lo ke ngumnumzana Vusi Moses Banda, ingcwethi ecubungula ezemithetho njalo engumqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ye-Africa Diaspora Forum. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Manje imingcele eZimbabwe isivuliwe abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe ikakhulu kweleBotswana bathi akukabi lobubelo kangako ngenxa yemigoqo ekhona efana lokudingakala ukuthi umuntu abe ehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ukuze angene kweleBotswana. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba iStudio 7 umqondisi Dube.
Ngolandela isinqumo sikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa sokuthi avule imingcele emavikini asanda kudlula kube lethemba lokuthi isimo ikakhulu kwabaphila ngokuthenga lokuthengisa isizaba ngcono kodwa noma nje sewuqala ukuthi indlela ivuthwe phakathi kweZimbabwe leBotswana awukafiki kuzinga laphambilini kokuqhamuka kubhubhane lweCOVID-19 ophila ngokuthengisa impahla phandle kwelizwe umnumzana Rodwell Moyo uthi isinqumo seBotswana sokuthi abangenayo kumele babe bahlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 yikho kudala ukuthi iningi libe madolo nzima ukuchapha liyethengisa kumbe lithenge impahla. IBotswana ithi kumele umuntu abe ehlatshwe ngokupheleleyo kumbe avume ukuhlatshwa emngceleni uma kungenjalo kavunyelwa ukungena elizweni.
We've got i-challenge yabo PCR. IBotswana yona iyalifuna ukuthi umuntu abe fully vaccinated. Silabo abantu amongst ourselves who are not vaccinated. And then nxa ungekho fully vaccinated, that means awusangeni kweleBotswana. So kusuka kubulale i-business njalo sokuza-affecta i-business kakhulu.
Okunye ukuthundubeza intshukuntshu abanye ikakhulu abathengisa emkambo impahla abazithenga eBotswana yimthetho kahulumende yokuthatha enye ingxenye yenzuzo iluhlobo lwemali yakwamanye amazwe bona bephiwe uhlobo lwama-bond notes.
So nxa suthathele i-profit yakho in the form of forex usinika iZimbabwe dollar ngibona ngani wenza i-business zingakhuli. Incentive liyana abathi bona incentive ukuthi bayakuchila i-forex yakho. Bekwini i-forex yakho imali yakho is the form of RTGS codenamed as incentive. Bona ngani akukho right. You remember during ukugone ngokubhenkazena sasithola ama-3% ukuthi we manage to go out. Yayincedisa kakhulu ngoba la ma-expenses wawuyincare usiyayenza ama-expose lawo ayesiba covered on the way.
Unkosikazi Debra Mkhasa unhlanganiso yeBlue Vendors and Traders Association uthi kukhona okuthile abaphila ngokuthenga lokuthengisa ababhekana lakho.
Emaboda bafuna i-certificate of vaccination. Kuyukuthi nxa sikhangele thina njenge-informal sector simbona sibhadalelwa imali eningi kakhulu esingeke siyi-afford-e at a time le i-period yangikhona ukusebenzisa i-certificate lesi sintutshwane ngoba nxa sikhuzile amaboda siba lezikhathi ezithize esizifuna ukuthi sihambe sometimes sabe sithole impahla zokuthengisa ezokuthi sifuna amalanga athize.
Kubikwa sekulo hlupho lomkambo ngoba kulabantu abaningi abakubhizimusi yokuthenga lokuthengisa ngenxa yokusilela kwemisebenzi eZimbabwe iningi seliphila ngokuthengisa impahla evela phandle kwelizwe. Umkhasa uthi njalo iningi labantu labathengayo abalamali yaphandle kwelizwe.
Bese sinazelela njalo ukuthi challenge yethu siyawoda imali zangaphandle ama-rand lama-US dollars but ngapha kobulawayo uma sizithengisa ama-customer yethu amaningi ama-civil servant abahola i-bond i-RTGS abahola i-plastic money okut at the end of the day sigcina sesiyithola imali engahambelani lokuthi izihote ngayo sigcina sesisiwa kumabhizinisi ethu.
Abamabhasi labo bathi abakaboni iningi liqala uchapha kumbe ukungena ubuningi phakathi kweBotswana leZimbabwe. Iofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana yabika ngezibandlela ukuthi amabhasi azamiswa kancane ukuchapha imincele esuka eBotswana ngoba ebangela umemetheka kweCOVID-19 njalo bechaphisa abantu okungekho emthethweni. Owezempila kahle emngcelweni weRamakhobane unkosikazi Kenanawo David uthi sebebisele abambalwa abakade befuna ukungena bevela eZimbabwe ngesizathu sokuthi abahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela iCOVID-19. Ngumqondisi wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association inakhora ithi imuli elabantu abayisithupha isidinga imali ephakathi kwamadola ayomelika angamakhulu amahlanu iUS $500 kusiya kwayinkulungwane eyodwa US $1,000 ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo ezimqoka ngenyanga eyodwa. Lokhu kulandela ukukhwela kwentengo yempahla lokudla ezitolo. Impupu ikhwelile ngesilinganiso sokulithumi lanhlano ekhulwini i-15%, okutsho ukuthi isaka le-10 kg ebelithengiswa ngamakhulu phose azinkulungwane ngedola leZimbabwe i-$955 isibiza amadola ayinkulungwane elekhulu $1,099. Lo ngumzekeliso nje owodwa kuphela. Untungamile Nkomo Studio 7 uqoqo lesikhulumeli senakhora umnumzana Efidlela Ncube.
Ngayimphilisi umuntu imali engaphansi kwe-$500 sibala nje abantu abalabantwana abafunda e-primary abafunda ku-public school sikahulumende abangela amarenti la phezulu. Nxa ngabe bengabantu labana abalabantwana asebefunda e-high school kumbe abase-university imali abayidingayo badinga imali elanda khona li-1,000 kumbe edlula i-1,000 kusiya ngokuthi abantu abo bafunda nga. Ngakho ke vele imali okuthiwa incane oyidingayo uma uzaphila kuleli lizwe udinga imali engaba ngenga $550 iyo imali oyidingayo kusiya ngokuthi umndeni wakho ungakanani kanti ke njalo ukuthi izindleko zingakanani ngokuya ngokuthi abantwana bafunda ngaphi kanjalo.
Ngaphandle kwempupho Ncube, iyiphi eminye imizekeliso yentengo ekhwelileyo ongasipha yona?
Isinkwa lesekade sithengiswa ngapha kuka $200 sesingale ku 240-250 ngemali yaseZimbabwe. Usuthi kwezinye indawo njalo ungafaka idola kudinge ukuthi ugcwalise ngeyinye imali njalo. Yibo bunzima abantu abahlangene labo ngokuba ukukhwela kwalezi zinto imali ingazange yakhwela abayiholayo kutsho khona ukuthi bazaba phakathi kobunzima kakhulu. Bazabe bengasadli lokhu akade bekudla, bazabe bengasagadi izimota, bazabe sebethwele nzima kakhulu kulalokhu akade beyikho khona njengamanje.
Kukhona yini okungenziwa nguhulumende ukuze avikele abantu kumthelela wokudula kwezinto lokho?
Into yokuqala njengayenza uhulumende yokusiza abantu yikubusa kahle ngokuba zonke lezi nkinga zizalwa yikubuswa kabi. Ilizwe libuswa kabi, umnotho uyadilika. Awuzidilikeli lo mnotho akulamhlola owenzakalayo. Lokho esikubonayo kungumphumela wokubusa kabi iminyaka engu-40 edlulileyo. Ngakho ke oqala nje bamele balungise indlela ababusa ngakhona ukuze kuvuke i-economy. Ngaphandle kwalokho akulanto engenziwa. Okwakhathesi angiboni ukuthi khona into abangayenza ngaphandle kokuthi mhlambe lapha lalaphana njengokuthi amafutha ezimoto okunye okwaqhansisayo ngumthelo ophezulu ofunwa nguhulumeni. Nxa engasusa wona lowa mthelo kuza kwehlisa amandla omfutho wokuthi izinto zikhwele ziya phezulu zikhwezwa ngamafutha ezimoto. Ngokunye kwezinto angazenza lokho. Kanti kokunye angakwenza ukuthi abe lalapho futhi angathola khona izinto ezinjengabo wheat lezinto ezihlukahlukeneyo le oil njalo ivele kwezinye indawo lapho engabe ichiphe khona. Kodwa phezulu konke lokho into vele eqhakathekile engenziwa nguhulumende ikulungisa ipolitiki ikubusa kabi ngokuba khona lokho yikho okudiliza umnotho okwenza ilizwe nxa sekulezinto ezinjengezimpi lise lidilike lithwale nzima ngale ndlela.
Umnumzana Efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association. Uhulumende yena uthi ukukhwela kwentengo yamafutha ezimoto kubangelwa yimpi yakwele Ukraine yikho okuphehle ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla hathi amaphutha akhe. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi akula ngisho loyedwa ole mvumo yokuvota ephandle kwelizwe owafaka isicelo sokuvota. Ikhomishini le ithi ilanga lokufaka isicelo sokuvota phandle kwelizwe ledlule mhla ziku-9 ngoNhlolanja. Iphephandaba leNews Daily libika ukuba udaba lokugetshwa kwesidumbu sikamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe seludluliselwe phambili ngoba unkosikazi wakhe uGrace Mugabe seqathe elinye njalo igqwetha ukuthi liphathe udaba lolu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lesithumele nge-WhatsApp.
Sasazaba landi bitsi lana yuthi ngithunga umlomo lobaba lo ezano zibizwa ngokuthi ngu-Eliphaz Shalo okuhlalela inqolo ngikhulumile into engikhuluma manje into engibona abezani lapha makade lingaqiniso zonitshela ke mina namhlanje indaba vele yaphazanywa yibo seselalo uchegu labo lelo uchombo ethatha imali zamakhansili ezihambisa kuye eHarare abese divider. Mina ngakubonela kuye ngangawazi ukuthi akunedolobhu elingahamba liyethuthukisa enye indawo bethatha besiyathuthukisa indawo zakibo lena ubulawayo vele bevele bebandlulula lapha uzama ukuvala abantu bantu vulana amehlo izani le inamanga lalo Eliphaz Mashaba lu unamanye amanga anzima yokuthi nje vele umuntu mawakhotha nje ulimi lwamanga kuyahlubona bezanu yibo okumele ba ibaba yalisayo in fact ababe futhi into ziyenzwa kubo njalo babavimba zonke izinto lezi besenze kube sokuthiwa i-citizen coalition for change yehluleka ayikaze yabusa bona ebezane bababusayo bengaqamba amanga kungaze kube njalo yibo ababuyayo futhi bezokuthi lokhu lalokhu 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 ngoba yibo bavele belani bele tsozi elidala elingumongameli wabo. So bantu lingabavotela abantu bezane p f lapo bayanye yibo uthulani enkazi osikhobo khona
salibona kanza usifrusisi wami hayi osikhobo ndakangasisopha usikhobo khona silingabe lonza.
Yes sanibonani sanibonani bakithi lonke balaleli besitudio 7 kanye nabasakazi babam elingethinta abantu ayaphila bantu baphephile basayibambi lapho ababambe khona ngesigaba secorona. Ye bakithi namhlanje lo daba ye still kuseseludaba olufanayo esikhathini kodwa lokusilungisa lapha nalapha. Ye okhulumayo lishabona elikhulu esigabeni sako siwukwela seplumtree engukhanya nincubi kodwa ngikhuluma ngilapha kwelasemzansi ngokusebenza ngihlala emzini omkhulu wasetlo. Ye indaba ikanje bakithi esikhathini esiningi abantu ma nizokwenza izinto kwathi kwenkosi zicabangeni nizibhekisise nizifuthi thina ngathi obaba okhokho nobaba babesiza lana emzansi for ukuzofuna umsebenzi lokhu bakuthiwa khona ngawo befuna ama-greener pastures. So ke ngokunjalo injongo yabo yayileyo kuthe ke ngokuhamba kwesikhathi GKU zajika izinto kwasekubonakala abantu sekungenele labomama and so forth kwabonakala sebethatha umzansi bewenza idukwe cha akusona idukwe leyi lapha kwelinye ilizwe elinabantu balo nemicabango yabantu balo nokweza kwalo futhi. So ke abantu ngomcabango omfitshane bathema laba sebebona kuthiwa iSouth Africa isikhululekile umbuso singowabantu basebe siyaqoqa konke kungokwabo emakhaya imuli yonke babuya bazodigwata khona lapha basebelahla umgomo lwana abaza ngawo ukusebenza manje sekuminyene lapha akusekho space akusekho ndawo sebekhala ke manje abasemzansi sokho ngithi bakithi nayi operation idula abantu isifikile isime emnyango wena wadiza umuzi ekhaya wathelisa yonke into uyoqondaphi uyoba yini uyoba uzohlalaphi base kuzimela khona lapha bakithi asifundeni ukukhangela izinto ngeso elibanzi ngibonge bantu benkosi ngithi asikapheleni nasi operation idula isimi isemnyango bakithi ngiyabonga amene kuleyo ndawo
South Africa nangisebhoni uyajwa abantu bayaxotshwa amazumba abantu babo kanti kalapha siye emakhaya uzasi angazi namafutha vela kodwa vota ake esicabange ubaba siyafika akakhe zamntu avulathi khanye yabo
salibonani lonke badala asiyelikekiseleni aba bantu abalokhu bekhuluma ngokuthi badala alilali uso kithi emathebeleni kubaunikati abantu bayazi ingathi ungathiwa ilokhu yakhe akula ayikho lengamanga amangayo ayo ayipenselwa amanga kuthiwa
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318.
Studio 7, salibonani lonke. Awu bantu bakithi ngamosha isikhathi, mina ndombuzo nje i-1 abantu bangamphendula kiwo. Since kwaba nguwe wena muntu ombula e-Studio 7 wasemathebeleni, so kwabona emashonaleni kungaliwa na? Mina nsisi ngazalwa kuhlezi kuphikiswana kuliwa njalo nje. Ilizwe lolu ngasikhathi bani? Umakho labantu lona abantu elithi ona ibomele liphakwe embusweni, hlala kuliwa njalo nje. Sibe sibhekele ukuthi sesiyi-NDC Alliance, belezimpi zabo labo Monzola, uMakhube, labo Chamisa. Sebephumile sebeyi-CCC babangani ke. Waye behlala ephosa kanaqade. Bantu bakithi, ayi, angiyazi phela, sizahlupheka sesiyofa. So longo lilo olisayalela emashonaleni, sizohlupheka sesiyofa. Sike sizame ukuyakho kwakithi, sikubone kwakithi ukuthi khona kuzasehlula kanjani. Lokhu ezama ukukuyakho kule singakuboniyo kulokhu kuphuma kwezinyuzi kuliwa kuphela njalo nje. Asiyakhena kwakithi lokho silakho emathebeni sikuboneni ukuthi khona kuzasisathi. Uzaphula yasobona kuliwa. Uzaphukakaze kuliwe. Yebo kungene ngosona ngilizwe ukuba lokhu ngani ukuthisana. Into leyo almost 1 week iphele nya. Abantu bangase bekhulumisane bazwana bayiqeda into yabo. Kumthwakazi kulokuba khona lokuphikisana. In 1 week siya kuphele nya. Kanti kwasemashona endo kuliwa choso kuzokuphela 30 years kulokhu hlakubangiswana njalo nje ilizwe lisifana siyafansi ngokunjani. Abantu bakithi sidibela sihlakaniphele. Uyasozwa amashona besikhuza mpela ukuthi mandebele yeke lanti abhalezi mayi abazinika amakhoba luso kibo kuqala sike sibone beke beke likulu asibone angeke begide lokuthi bezokhuza thina ngapha bona behlezi besilwe yeke njalo nje ilizwe lisiwe bantu bakela siyekeleni abaphatha ngale si asizani nendlu kuphaka uzapha embusweni sibone ukuthi lokhu siwalutshwani kunjani ngakusebenzi lokhu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ele Melika kumele libambisane lomanyano weNATO ukuze kuvinjwe indizamchina zakwele Russia ukuthi zibhombe uZulu mahlayana. UGibbs Dube Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZelensky owethule umbiko lo namhla ekhuluma kudala leCongress lakweMelika esebenzisa ukulembu kokuxhumana uthi ucela njalo izikhali lokunye okokuvikela ilizwe lakhe elihlaselwa ngamandla ngeleRussia. Uthi eleRussia libhomba ngamandla emadolobheni akugqela eleKiev, Mariupol, Irpin lamanye.
Russian troops have already fired nearly 1,000 missiles at Ukraine. Countless bombs. They use drones to kill us with precision. This is a terror that Europe has not seen for 80 years, and we are asking for a reply, for an answer to this terror from the whole world. Is this a lot to ask for, to create a no-fly zone?
Ibutho lakwele Russia selisebenzise amabhomba edlula inkulungwane kwele Ukraine. Libhomba abantu santando. Lokhu akuzake kwenzakale emhlabeni wonke jikelele. Kambe singabe sicela ukwedlula silisa amalawulo na nxa sisithi kumele kuvinjwe emkhathini kwele Ukraine kube lalokho okuthiwa yi-no-fly zone.
That Russia would not be able to terrorize our free cities. You know how much depends on the battlefield, on the ability to use aircraft, powerful, strong air aviation to protect our people, our freedom, our land, aircraft. That can help Ukraine.
Nxa usehlula sicela izikhali zokuvikela uZulu lezindizamchina zokuthi sihlasele lathi. Ngiyacela kakhulu.
People, I have a dream. These words are known to each of you today. I can say I have a need.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kunzima ukuba elemelika lomanyana weNATO benze okufunwa nguZelensky.
Umongameli weUkraine, inkulumo zakhe le-US Congress idale likhulu. Nxa liqondane lokuthi iAmerika kumbe amabutho eNATO afake imkhonto emkhathini kumbe singathi ngesikhiwa i-no-flying zone. Angikholwa ukuthi amalunga e-Congress azavuma ngoba kuyabe sekusithi vele sekufike isikhathi sokuthi amabutho e-America namabutho e-Russia benxabane belwe emkhathini.
Ungwenya uthi kumele amazwe la akhulumisana ngokwenzakala kwele Ukraine okulabantu abedlula izigidi ezintathu 3 million asebebalekile kulelo lizwe baphephela kwamanye amazwe.
Yizo eziyanceda ukuthi engxenye kube lokugasa kwekuthunjwa kodwa njengoba hlanga sithi ukuthi uPutin vele uthembe khonoko ukuthi uzathumba iUkraine.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uthi kukhanya engani uZelensky usethule nzima.
Into yokuqala yikuthi bokungamelanga vele kuyiwe empini phakathi kweRussia leUkraine kodwa ngoba uhulumeni weUkraine ekhokhelwa ngupresident wabo wayala ukulalela izixwayiso wavumela ukuthi izwe leseMelika lifake ama-military base. Wayecabanga ukuthi i-America le-NATO bazomalaye empini le-Russia. Sekhona kunanzelela khathesi ukuthi angeke bamelaye. Yikho ke esezama elokhu ecela ukuthi kube lama no-fly zones.
Elemelika laphakela umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin izijezo zenotho kulandela ukuhlasela kwakhe ele-Ukraine. UPutin laye uthi usefakele umongameli Joseph Biden izijezo zenotho. Okwamanje uBiden ukhangelelwe ukuba uzanika ele-Ukraine izigidi ezingamakhulu ayisitshiyangalombili zamadola $800 million yokuthenga izikhali zokulisana leRussia. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ibesilazo. Umthethwandaba weSouth Africa ulahlele kathana izolo ntambama isicelo sabavela kwamanye amazwe abahlala kulelo lizwe abafuna kumiswa umkhankaso wedembo elizibiza ngokuthi Operation Dudula. Loba nje imingcele eZimbabwe isivuliwe, abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe bakhala ngemigoqo elokhu isakhona. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.